Namhlanje kweziphathelane labesifazana siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lonkosazana Roselyn Ncube isikhulumeli sebandla lezombusazwe by Economists and African Democrats iLead elikhokhelwa ngowesifazana. Kambe owesifazana engalibusa yini eleZimbabwe?
Sithina njengeLead thina silo president wethu uLinda Masarira ungumuntu ongifazi sibuye ukuthi national chair wethu ngumuntu ongifazi othwa uCaroline sibuye ku secretary general wethu ngumuntu ongifazi futhi uPrecious usikhulumeli ngumuntu ongifazi futhi uRoselyn Ncube ngikho ke sifuna ukuzama ukuphakamisela abafazi ke bebambe labo izikhundla ezaphezulu abangase bazipiwa ngamadoda singangena kwamanye amaphathi ngakho ke sithi khona abantu buyani livotele lithi ubuyani lisivotele lonke liyekele ukuvotela amaphathi ngokuthi bayaziwa singathi popularity ngesikhiwa sithi hayi gasivoteleni lithi sivotele umfazi sivotele umfazi obe nguyo obambilizwe kathesi singakhangela amazwe wonke abanjengabafazi siyabona ukuthi azwe la aphumelele njengeGermany sibona ukuthi khona kule stability noma ku-currency yawo imali yabila amandla ngakho ke siyabiza ama-fellow women ethu ukuthi please buyani sivotele umuntu wesifazana buyani sibambane buyani siyakhilizwe lethu singabokhangelana phansi ukuthi ngokuthi ngunaka amandlo ngokuthi ngusta hi singakhangelani phansi akasikhangelani njengabantu abakwanisa ngokuthi sizwa ukuthi khona noma ngama esindebeleni sethu ukuthi umuzi ngumfazi yithe siyakhile imisileyo yithe siyimisileyo ilizwe lelimiswe ngabafazi
yiziphi inhlelo elizasungula elibona ingani zingathuthukisa impilo yabesifazana lamantombazana labasakhulayo njalo kuyini elingakuxwayisa ukuthi uhulumende ukhona engakwenza ukuthuthukisa umnotho welizwe
singafuna ukukhangela nje ngendawo yezemfundo umntwana oyinkazana nguye ezingazani usalele emuva nguye sizazama ukumphakamisa umntwana oyinkazana sibona ukuthi khona akulama-child marriages sibona ukuthi akula bantwana abayendiswa bengafuni sibona ukuthi akula mntwana oyinkazana othathwa nje kuthiwa khona yena uye nguye ebhadala ingozi esintwini sethu esingamathi nje ngama-cultural ama-barriers saka yikho khonokho esizabe sikubona futhi ukuthi khona abantwana bethu abangamankazana besukunyiselwe befanana labafana bengaba ngabafana labo futhi kufuze besukume kodwa besukume nje bebanye lamankazana sibone nje ukuthi khona izikolo zonke abantu ziyabe affordable abantu bonke bekwanise ukuyebhadala abantu bonke bekwanise nje ukuthi uhambise abantwana babo besikolo bangafuna ukuthi enze umbhoda nje ukwanise umuntu wonke nje umhlabathi uzaphuma umuntu wonke umhlabathi awuseze uphukhethwa umuntu wonke uzabe kwansi ukuzilimela umuntu wonke uzabe kwansi ukuphumisa ukudla okukwanayo lemuli yakhe ukudla ozahambe ukuthengisa ngokuthi sibona ukuthi khona abantu bonke bafuze bencediswe kungabe ngama fertilizers ngama tractors okulimisa inkomo umuntu wonke kwansi ukuthebele ezimele lemuli yakhe ngakho ukuhambisa abantwana nesikolo akuseze kube inkinga nje kuzabe into elula nje ukuthi kona umuntu wonke yabe kwanisa ukuhambisa umntwana akhe ngaphi esikolo
leyo bekuyingxoxo lonkosazana Roselyn Ncube isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economist and African Democrats iLead esixoxelayo eseHarare